Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kwezakusihlwa mthwakazo muhle ngolwesine mhlaka 26 kumpandula 2024. Igama nguntungamili nkomo endabeni zethu lamhlanje uyaqhubeka umhlangano we-United Nations General Assembly eleZimbabwe lisithi kumele zesulwe izijeziso zenotho ezetheswa inkokheli yebandla leZANU-PF. Ikhansili yakoBulawayo isidwebe imingcele emitsha elakho ukwenza ukuba amakhansili amaningi aduzane laleli dolobho abe phansi kwalo. AbeZimbabwe badlana ingqondo ngohulumende okhululekileyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uyaqhubeka umhlangano we-United Nations General Assembly oqhutshelwa eNew York khonapha eMelika eleZimbabwe lisithi kumele zesulwe izijeziso zenotho ezetheswa inkokheli yebandla elibusayo eleZANU-PF. Inkokheli yebandla leli yetheswa umlando wokwephula amalungelo oluntu lokungaqhube kuhle ukhetho yiMelika. Umongameli Emmerson Mnangagwa wethule umbiko lo emhlanganweni we-UN kumazwi awethulelwe kumazwi abalwe ngumphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Frederick Shaba ntambama izolo. Nanku okunye okukhulunywe nguShaba.
Zimbabwe is confronted by formidable challenges in its quest to attain the SDGs. The adverse impact of the punitive illegal unilateral sanctions compounded by the exigencies of climate
change. Zimbabwe lihlangana lengxaki ezinzima ezilinqabela ukugcwalisa izimiso zama SDGs. Izijeziso zenotho ezingekho emthethweni kanye lokuguquka komkhathi kuphambanisa inhlelo zethu zentuthuko. Ngokunjalo sikhuthaza bonke abethesa eZimbabwe izijeziso ukuthi bezesule ngokuphangisa ukuze qhubeke ngemizamo yethu yokuthuthukisa abantu bethu.
Uplift the lives and livelihoods of our citizens.
Lawo ngamazwi kamphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Frederick Shaba ekhuluma emhlanganweni omkhulu we-United Nations General Assembly eNew York khonapha eMelika izolo emele umongameli Emmerson Mnangagwa. Okwamanje ke siye khona le eNew York kuntatheli izindaba yethu uTaboka Ncube. Ngiyakwamukela kuhlelo Taboka.
Yeah, ngiyabonga ntungamili ngoma.
Yes, sizwile izolo ubabushaba ekhuluma ngezijeziso esethula umbiko kaMnangagwa. Kuyini okunye okubalulekileyo akhulume ngakho?
Umnumzana Shaba uphathe kakhulu udaba lwezijeziso zomnotho esike sakhuluma ngazo ngaphambilini, kodwa olunye udaba olukhulu akhulume ngalo njalo ludaba lokuthi amazwe akuzwekazi le-Africa ukufanele lawo athole isihlalo ku-United Nations Security Council. Esithi akulunganga ukuthi amazwe amaningi kangako abe engela owamelayo emihlanganeni eqathekile kakhulu ebona ngezomvikela kuludaba alukhulume kakhulu okuludaba olusekelwa njalo ngabanye abakhokheli base-Africa abaningi abakhulumileyo kulomhlangano besithi i-African Union ilungele njalo iziqoqile ukuthi yenelise ukuthi isebenzele United Nations.
Namhlanje khona kuyini okwenzakalayo?
Namhlanje imihlangano iqhubekela phambili abakhokheli bamazwe achiyeneyo baqhubekela phambili bekhuluma oqale ukukhuluma namhlanje vela eAfrica ngumongameli wele Malawi yena laye ophathe udaba lwe global warming udaba lokuguquka komumo womkhathi esithi kulendingeko ukuthi lube ludaba olulungisiswayo ukwenzela ukuthi kungaqhutshekeli phambili kusiba lo dubo olugoqela isomiso esenzakalayo emazweni asezantsi eAfrica osekubangela ukuthi kube le ndlala. Senelise njalo ukuthi singene omnye umhlangano ogcwele abantu be-Africa we-Global Africa Business Initiative lapho akade kukhangelwa ke udaba lwezamabhizimusi kukhangelwa udaba lokusetshenziswa kwemitshina kulenza isuku ukuthi kuthuthukisa amabhizimusi kanye lokuthuthukisa inhlangothi ezigoqela uhlangothi lwezempilakahle kanye lohlangothi olubona okanye lenhlangothi ezikhangela ke indaba zabesifazane.
Oko kugcina Taboka, wenelisile yini ukumbona mhlawumbe ubabushaba wakhuluma laye kumbe ezinye iziphathamandla zeZimbabwe?
Umnumzana Shawa senelisanga ukuthi sikhulume laye, simbone nje engena lapha emihlanganweni izolo. Kodwa senelisanga ukuthi sikhulume laye, senelisa ukuthi sikhulume labanye abeZimbabwe abangena umhlangano we-Global Africa Business Initiative abakade besithi bafunde okunenge okulo mhlangano okungaphathisa ukuthi kuthuthukise le Africa ikakhulu nxa kukhangela ukusetshenziswa kwemitshini yakulezi zinsuku ukuthuthukisa ke ezempilakahle.
Hayi kwakalulwa magombalume Toboka. Lo ngumnumzana Taboka Ncube intathelizindaba yeStudio 7 sikhuluma la esemhlanganweni we-United Nations General Assembly eNew York khonapha eMelika.
The Voice of America, VOA.
Izakhamizi ezihlala endaweni ezincelelanela kobulawayo zithi ziyakuthakazelela ukuzwa ukuthi izigaba zazo zilakho ukumanyaniswa ledolobho leli zibe ingxenye yalo ngoba lokho kuzabangela ukuthi zithole inhlelo zikamasipala ezifana lezamanzi kanye lezokubuthwa kwezibi. Ungqwele Dube weStudio 7 usipha lolu daba.
Ikhansili yakobulawayo isidwebe emingcele emitsha iGrand Master Plan egoqela amalokitshi lezigaba ezibalisa inhliziyo emthunzini, Hoplin, King City, Lavendale, Rangemore lezinye. Ikhansili ithi abazakuba engxenye yayo bazafakwa engwalweni zayo kuzakwenza ukuthi bethole amanzi ahloliweyo babe lezambuzi zakulezi nsuku njalo bebuthelwe ingcekeza. Ukuqhela kwedolobho leli kungavunyelwa nguhulumende amakhansili agoqela eMguza, Matopo, esigodini kanye letsholotshwa zamanyana lobulawayo. Isikhulumeli sekhansili yakobulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uthi okwamanje bakhangele ukuthatha indawo lapho abanikazi bomhlaba abazicelele khona. Uphinde wathi uhulumende nguyo lomlando wokuqhelisa umngcele wesabelo sakobulawayo phansi komthetho we-Presidential Proclamation 15E of 2004 okuza kwenza idolobho leli lithuthuke ngokuyisilinganiso samakhilomitha ngamachumi amane 40 kilometers indawo zonke.
Ama-provincial boundaries ebekhangela kakhulu nguhulumende ukuthi aqhelisa njani uBulawayo as a province. Lokhu kuzabanjwa nguhulumende. Thina njengedolobho lakoBulawayo siyenza okuthiwa yi-voluntary incorporation.
Umnumzana Lovemore Sibanda owathenga umhlabathi okwakha indlu yembundane ngomnyaka ka-2000 wakha njalo waqala ukuhlala khona ngo-2017 uthi kalamanzi empompi. Uthi kuzwisa usizi ukuba basebenzisa izambuzi zemigodi. Usibanda uthi mayekhangele kulokitshe eliseceleni kwabo elemganwini elingaphansi kwedolobho lakobulawayo kuthi akhale ngoba lithola amanzi njalo izambuzi zilamanzi lezibi ziyabuthwa.
Amathoreti nalabasebenzisa amabhetho mnambonani into enhle kakhulu ekuthela kwesikhathi sibona nisebenzile kakhulu futhi singathola usizo esibili kakhulu kakhulu ngoba le into vele yayidula ikhona antireti yasivele yithi 4-5 kilometers yabe liyanda sitransit yakobulawa.
Unkosiyazi Gertrude Dube laye ohlala eMbondane uthi bathwele nzima
lapha kumsele siyadaphela kunangale kathi sizathi kunzima.
Ziyakhala lezakhamizi zemthunzini. Unkosazana Natasha Moyo leminyaka yokuzalwa engamachumi amabili lasikhombisa 27 uthi sebekhathele ngezambuzi abazisebenzisayo ngakho ke kuqondile ukuba bebephansi kwekhansili yakobulawayo. Kukhangelelwe ukuba uhulumende uzakwamukela isicelo sekhansili le ukuthi iqhelise umngcele njengalokhu ekufisayo okungenza abahlali abahlala ezigabeni ezitshiyeneyo bethole amanzi ahloliweyo lokunye okungenza behlale kahle. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, yimi uNgcwele Dube.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7? Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba ezimqotho, amavideos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel. WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Loba nje eZimbabwe lisithi liqhuba umbuso kaZulu ogxile kusisekelo sombuso welizwe osekelwa lidale leparlamente iparlamentary democracy. Kunengi okungafundwa lelizwe leli ngokwenziwa ngelemelika eliqhuba umbuso obizwa ngokuthi representative democracy. Kubika intathelizindaba yeStudio 7 umqondisi Dube eseGaborone kwele Botswana.
Elemelika liqhuba umbuso walo ogxile kakhulu ubameli kwezombusazwe kuyibo abathatha izinqumo eziphathelene lokuqhutshwa kwelizwe i-representative democracy. Lokhu kuyehlukana lendlela eleZimbabwe liqhuba ngalo ezombusazwe kusetshenziswa kakhulu isisekelo sombuso ukuthi kulandelwe imithetho nedluliswa lidale lephalamende i-parliamentary democracy. Noma kunjalo ingcwethi kwezombusazwe zithi kulezikhala uma uqathaniswa indlela elemelika leZimbabwe aqhuba ngayo kwezombuso. Ingcwethi kwezokuthuthukisa umnotho kaZulu uMzana Thabang Nare yena ohlala kwelemelika uthi sekelo sombuso siyaqhakathekiswa kakhulu kwele Melika.
Bayiqhakathekisa iconstitution yabo abantu beAmerica baphila ngayo le flag yelizwe bangayifela lokuyifela ukuthi bedefende iAmerica. Yebo amaZimbabweni labo balwisana lama British ukuthi bethole inkululeko. Kodwa okukhangqathekile yi one man one vote.
Unare uthi noma kunjalo wathi ngokuya kwesikhathi leZimbabwe laphuma kunjanji yokuthi lilandele isisekelo sombuso njengalokhu elakuhlelayo.
Ukuthi kubuse ngintando kaZulu yelakho kwakuyinto eyayiseduze kodwa ngokuya kwesikhathi khanya into elahlekileyo eZimbabwe.
Ocubungula ezombusazwe ekwele Zimbabwe umnumzana efidlela Ncube uthi amazwe omabili ayalwisa ukuthi uhlonitshwe isisekelo sombuso omabili engafunda okuthile kwelinye.
IMelika kunenge ekwenza kahle lanxa ingakafika esibangeni sokwenza konke kahle iZimbabwe engakufunda ikwenze eZimbabwe kuyisebenzele kakhulu iZimbabwe. Kanti-ke lanxa iZimbabwe ingakenelisi ukwenza izinto zonke ngendlela enhle kunenge laseMelika elingakufunda njalo ezweni leZimbabwe.
Umphenyi kunhlanganiso ye-Electoral Institute for Sustainable Democracy kwele South Africa, Mnumzana Thembelani Mazibuko uthi kukhona eleZimbabwe elingakuntshintsha ikakhulu ekukhetheni abameli bedale lephalamende okungaphathisa ukuthuthukisa umbuso wabantu.
Constituency-based systems have proven to be an outdated way of electing.
Ukusebenzisa ukukhetha amalunga edale lephalamende kuhamba ngezigaba zokhetho kubuyisela emuva. Kungcono ukusebenza ngokukhetha inani i-proportional representation okuyiwe ethuthukisa umbuso wabantu nabantu.
Umazibuko ugcizelele sithi eZimbabwe kumele liyesule ukuvumela imali engena ivela kwabasekela amaqembu bengaphandle kwezombusazwe ikakhulu ngesikhathi sokukhankasela ukhetho. Okubandla lezana uPF umnzana Guda Masaka uthi umbuso wabantu ngabantu kwele Melika uyaphathisa ukuthuthukisa ezinye inhlangothi kwele Zimbabwe kodwa usola okunye owenziwa ilizwe lelimi.
Bathanda ukubhebhisa ukungazwani okukhona kwezepolitiki bona laba abe-America.
Ukusebenzisa i-representative democracy njengalokhu kwenzakala kwele Melika kunconywa ukuthi kukhipha umthwalo wokuqhuba ezombusazwe kuZulu kufake ezandleni zalabo ababe bekhethiwe ukuthi baphathe isikhundla. Njalo lolu hlobo lokubusa lusebenza kakhulu emazweni amakhulu afana le Melika, kukanti parliamentary democracy ivame kakhulu kwele Europe kanye lamazwe ayengaphansi kombuso wamangisi ogoqela eZimbabwe. Ngaphansi kwalolu hlobo ibandla lamalunga amaningi edale lephalamende yilo eliphiwa amandla amaningi okuqhuba umbuso. Ngumqondisi Dube wendaba ze Studio 7 ngeSavron kwele Botswana.
Kesingene kwezivela kwamanye amazwe. Ele Ukraine lithi liwise indizamtshina zakwele Russia ezohlobo lwama drones ezifika phose amachumi ayisikhombisa. Ebezimele ziphosele amabhomba emadolobheni ayedlula ithomi izolo kusihlwa. Lokho kubikwe ngabezindaba abeReuters. Uhlangothi lukahulumende weMelika olubona ngezomvikela kuzwekazi leAfrika olwe-US Africa Command luthi lusebenza leAfrika ukuvimba ukukhahlanyezwa kwabesifazana kubutho. Kuleviki iAfricom iqoqe umhlangano omkhulu kwele Zambia lapho exoxisana khona labakubutho ngodaba lolu olukhanya lumemetheka. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kweziphathelane leMelika, umongameli waleli lizwe umnumzana Joe Biden namuhla wazise ukuthi ilizwe lakhe lizanikeza ele Ukraine imali engena kumabhiliyoni ayisishiyangalombili 8 billion US dollars eyokuthenga izikhali ukuze linqobe ele Russia kumpi ephakathi kwamazwe omabili. UBiden umemezele lokhu phambilini kokuhlangana lomongameli weUkraine umnumzana Volodymyr Zelensky khonapha eWashington DC. Impi phakathi kwamazwe omabili iqale ngomnyaka ka-2022 ngemva kokuhlaselwa kweUkraine ngele Russia. Sixoxe lolandela udaba lolu njalo ingcwethi wezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
I-8 billion le izayibasela impi kufe abantu abaningi be-Ukraine kufe abe-Russia ngokunjalo. Kanti ke kuyinzuzo kubo somabhizinisi laba benza izikhali. Kuso sonke isikhathi lapho kule mpi babona ithuba lokuthengisa izikhali benze imali banothe babe lamabhiliyoni. Kanti kuyadingeka ukuthi sicabangele abantu abanye abangasibo laba bazuza emalini yezikhali ukuthi yiphi enye indlela engenza ukuthi kube lokuthula kuleya ndawo. Ngokuba izikhali ukuthunyelwa kwazo kakutsho ukuthi kuzaba lokuthula, hayi la kancane kuyayibasela impi iqine kakhulu. Ngakho-ke kuyadingeka ezinye indlela zokuthi kunqandwe ukonakala lokhuyana esikubonayo kusifa abantu ngaleya ndlela.
Ingaqedwa njani limpi kahle kahle Ncube?
Impi yonke emhlabeni iqedwa ngokukhulumisana. Lanxa ungamnqoba omunye kodwa akulula ukuthi kube lokuthula lokuzwana ngaphandle kokuthi kuze kukhulunyiswane. Kuyadingeka ukuthi kusetshenziswe zonke indlela zokuthi labo ababili iRussia leUkraine kuhlalwe phansi kulungiswe. Kungabuyi kube lempi kuleya ndawo. Lokho abakhala ngakho, lokho abakusolayo, inhlangothi zombili bakhulumisane ukuze ingabuyi ibe khona impi. ezimbi njengoba sibona kusifa abantu kangaka kube lokuhloniphana kube lokuthula ngendlela ekhona kwamanyamazwe kube lokwakhelana okuhloniphayo okuqondileyo okulokuthula iyo into edingakalayo ukukhulumisana ukukhulumisana ukukhulumisana
njengoba kuyiwa kukhetho nje ubona uhulumende ozangena ngomnyaka ozayo kungaba kuwine uHarris kumbe kunqobe uTrump ubona lupata njani udaba lweUkraine
ngokubona kwami uma kunqobe uHarris asezalandela amabhiliyoni ezikhali esiya khona leUkraine izaqhubeka impi lokho kuyacaca vele umuntu okulethuba lokuthi impi iphele ngoTrump eye Ukraine kulula ukuthi yena iqede ngendlela abuya ngakhona nga ukuqathanisa loHarris
umnumzana efidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe sixoxela ekobulawayo Kuhlandla lethu lengxoxompikiswano namuhla sihlaziya udaba lokuthi izinduna ezingamachumi ayisishiyankalolunye zinikezwe izimota izolo ngumongameli Emmerson Mnangagwa okwamukelwe ngembono ehlukeneyo iningi lisithi ngabe imali le isetshenziswe ukuthuthukisa ezinye ingatsha zomnotho Uhulumende ubikwa isithi izimota lezi ziyaphathisa izinduna ukuthi zisebenze ngemfanelo ezigabeni zazo. Usemekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo mnumzana Nkululeko kwabalanda mathe ingcwethi kwezamasiko endawonye lomnumzana Thembelani Dube. Ingcwethi ecubungula ezenoto lezombusazwe ongumsekeli njalo kamgcinisi hlalo weBoard yeRural Communities Empowerment Trust onguye umqalisi ziba
ngambi umkhono wethu ukuthi imali engakiphume ukuthi ngathi le imali ithethe mhlawumbe iyasetshenziswa okunye ngenxa yokuthi eziningi zalezo zibona zivele ezithe ezibhoda anti bayaphiwa almost every 5 years or so so abaningi ukuthi imota yena vele iyabida ngoba nxa imota lezi ezintsha zele zithola zele zihambe nxanemba ama-10 kilometers or 15 kilometers zisuka nje kibo-airport nje ku-test drive naleyo so iningi labantu bezimbabwe badrayiva ama-heldapana ukuthi vele imota ezama ma-10-15 years so lizi ziyale zija okukhangela ukuthi ngalokuthi abayagcina nje kathesithi leyo mali ababengayiphiwa mhlawumbe ingancedisa ekuthuthukiseni izabelo emaphandleni kakhulu bangaphiwa izimota kodwa bebangaswela ngemali le 60,000 45,000 30,000 iye kwakhambe ikliniki endaweni yenduna iye kwakhambe isikole endaweni yenduna iye kuhambe ibhola endaweni yenduna
sesibuya kuwe mnumzana Mathe ungathi bekulinyathelo elihle yini leli ukuthi induna ziphiwe lezi mota
ungananzelela ukuthi induna zendulo bezikwazi ukuthi ziphile phakathi komphakathi zibona inkinga zomphakathi ukuthi abantu badlile ongala nkomo uyasisela inkomo naye kwazi ukulima kodwa mase sikhayela induna zakathesi ma uthi yazinanzelela ziphila kakhulu ekhiweni uzatshela ukuthi umntwana uzikhule ngayazi induna yakhe ukuthi singubani so sibe sesifika lapha ezimotweni ungakhayela induna zomsebenzi kakhulu kufanele ukuthi zibe ziyawenza ezigabeni amabhoholo ngoba sithi udube laphana kulinywe abantu bayalamba bayahlupheka ezigabeni induna zakithi ake sekuthi induna zedorobho asesicabanga ukuthi maybe mhlawumbe induna kumbe kukhona abazidabulisa khona ukuthi zikwazi ukuthi ziye-influensa abantu leyo ukuthi zigcine abantu begcine bethanda mhlawumbe i-politics zenu because asiwuboni umsebenzi wezinduna zethu okwamanje zilutshwane induna esingathi siyayibona engathi iyavela ngudakamele kodwa ezinye zenzani lezi nduna lezi ezinika inkalakatha zezimoto ezingaka
sizwile ezinye induna zisithi zizafinyelela kuhle zonke izigaba zazo ungathini ngalokhu
imota zililunge lo sisithandekile umzwe kahle ukuthi induna zibe lezi mota kubalulekile kodwa induna kayidlale irole yayo hayi induna ukuthi izatholakala ngemoti yemagwegwe yegwabalanda yecountry park imota leziyana kufanele ukuthi mhlawumbe kube kuthiwa maybe kulabantu othola ukuthi ematopo laphayana umuntu lwana ukhulelwe kumele yesibhedlele empilo kufanele ebele kube kuthiwa induna iyakhipha imota leyo ihambe ithatha imota akulama-ambulance akulaluti imota leyo ikwazi ukuthwala lo muntu imhambise esibhedlele
Siyabonga ingqobe isikuwe mnumzana Dube uthini ngamazwi kamnumzana Mathi
Ngiyamuzwa ugwabalanda umuntu engaphiwa imota mahhala kwesinye isikhathi ugcina nje siba ephelelwa ngamanzi ukuthi enze izinto ngesifiso sakhe ngenxa yokuthi kuzekhangayele kulo wamphile ukuthi kumele amthande. Mina ngisifiso sami ngiyafisa ukuthi ngabe izimoto lezo bayathenga bona nge-system sokukhona bona right. Umuntu lowo akakhwezela imali ngayifika ku-$500 le ku-$600 so mdat abesezithengela imota le maybe ukuthi ekhona over a period of 10 or so years ungayiqeda usungathole enye.
Singathi imota lezi ziningi kakhulu yini okokuthi imali yangkhona ibingenza umahluko omkhulu ezabelweni?
Kusiya ngokuthi umuntu ukhangela ngaliphi ilizwe. Nxa mina ngikhangela ezigabeni zemaphandleni lapho kuhlupha khona amanzi ngibe sengikhangela ukuthi rayithi ugebha umgodi kungaba yimalini, siwufake isola kungaba yimalini, ngiwufake njengokuthi ugebha umgodi ngendaweni eziningi emaphandleni amanzi lapho atholakala khona kungaphithi ukuthi ume ungasebenzisa 1500 kuzofika emeveki bo-50 meters or so. Ufuna ukusolarize lawa amanzi azaibaiu izinkoma nese izingada neseni on average kokuthi isigaba usinika 2000 sokuthi bagebha umgodi kusukhangela ukuthi imota leyo induna mhlawumbe ezingabe zithola e-5 years sengine futhi ukuthi mhlawumbe zizenza fo-40,000 ya-50,000 so mangithatha i-2000 ena ngagebha kodwa izabelo on average ngagebha izigaba zami ezingu-15 zingasala zilamani kwakala abantu bangakuthalela kakhulu ngoba kule impact nxa sikhuluma i-development khuluma nge-output ezaba le impact ebantwini for a long time imota yes kuyabe layo but i-impact yakhona iziwa ngumndeni wakhe nalaba abaseduzane laye ukuthi hayi induka ithole imota nduna uhulumende uyincetile yasakhela isibhedlela lapha lapha afundisa akhela isikolo lapha lapha kodwa imota bazabe beyibona ihamba kathana le kodwa kibo ayinadoba ngabo abantu bezigaba.
Siyabonga Mnumzana Dube. Ungasigqibela lingxoxo Mnumzana Mathi.
Mina engikufisayo induna zakithi ukuthi ngiyazibona ezinye ziseseziningi kakhulu especially emathekeleni zisesencane izinduna zakithi okuthi mhlawumbe zisakholisa lokho singakumeza sithi yifaro kodwa azizame phela ukucabangela abantu. Ngicabanga ukuthi induna esihlale maybe 15 years singabe sile moto ezingu-3 and then lezi moto ma uzigayela zigcine kakhulu ngamabhaki okuthi zonke ziyaphila so kathathe ezingu-2 adonate esigabeni esebenzise 1 le nta lezi ezingu-2 adonate esigabeni ngokuthi zibe ngama-ambulance okusiza umphakathi. Kodwa sizazama ukuthi lathi ukuthi mhlawumbe mina ngiphila lazo ke induna isikhathi esiningi ukuthi sizame ukuthi zi-encourage ukuthi zizame ukuthi zitshintshe umkhondo lo.
Umnumzana Nkululeko kwabalanda mathe ucubungula ezamasiko ubexoxa endawonye lomnumzana Thembelani Dube ingcwethi ecubungula ezenotho lezombusazwe njalo engumsekeli kamgcini sihlalo weboard ye-Rural Communities Empowerment Trust bebexoxa lomstanekile enhlanga we-Studio 7. Akubizwa ozwayo kobulawayo ngomgqibelo lapho umculi werumba olodumo u-Obadiah Matulana aza kwethula khona idlalade lakhe elitsha alincindezele ebambisane labanye abaculi abayisishiyangalombili. Leli lidlalade likaMatulana lesi 32 nango echasisa.
Abalodumu kuqala uChessy Skhuza uMlambozo Samangwe Majelo Skobokobo uTobias Chinoda Nkosi kaSlanki Talente Mhlanga Betnathi Mguni uZulu ngamtshela ukuthi khona ngabalilemukele ngothando lebidlalade ngoba ngelokuqala emhlulweni wangaphakithi ukuthi kube nabahlabeleli bafika phose 8 bebambene ngekhiphi idlalate elinjengalela leli idlalate elitsha lesi-32 lisihlose albhamu sithi khona ingubo entsha.
Siyabonga balandeli verumba abamthandayo u-Obadiah Matulana ngomgqibelo akubizwa ozwayo ke ngobulawayo kwanelele ikhumbulelo yalandela olihlelo lwe-Live Talk olivalelisayo ngontungamili Nkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.